indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lejona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zimashumi mavili lane kumfumfu 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
siyakwamukela kakhulu ukuthi i-government silifta iban le on ama-imported goods. Lokhu sikubanga kakhulu ngoba khathesi njengezakhamizi ezilabantwana ama-productive services kwanisa ukuthi sithole okokudla, sithole okuyizinto esingakwenziyo lokhali.
UZulu wamukela ngembono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende esokuvumela iloba ngubani ukuthenga impahla esilelayo kwamanye amazwe.
Silungisa ama-ring nama-necklace nama-bracelets. Siyabe silungisa lokhu okufayo konke, kumbe ama-wedding ring konke lama-earrings. Sisebenza siwu-3. Silungisela eBiographia kumastop number 12 vele.
Aba amabhizimusi amancane baba lomhlangano lombukiso wokudinga indlela zokuzithuthukisa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka usonakala. Siqhubeka njalo ngemfundiso mayelana ngomkhuhlane wemvukuzane ivele owe breast cancer. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu wamukela ngembono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende esokuvumela iloba ngubani ukuthenga impahla esilelayo eZimbabwe kwamanye amazwe. Impahla le igoqela amafutha okupheka, isamende lokunye okutshiyeneyo. Intatheli zindaba yethu uGibson Pepe uyalandisa.
Lesi sinqumo siphume emhlanganweni wedayela abaphathi ntambo bakahulumende elekhabhinethi izolo emini, lapho abavumelane khona ukuthi isahluko salowo mthetho we-Statutory Instrument 122 of 2017 simiso ukwenzela ukuthi osomabhizimusi bakuleli venelise ukugcwalisa izitolo esezitshaya umoya ngokuswelakala kwempahla elizweni. Leso sehlakalo sengezelelwe emthethweni lo ngomnyaka ka-2017 ngemva kokuba abalungisa impahla eZimbabwe bekhalaze ngokugcwala kwempahla evela kwamanye amazwe ile ntengo ephansi kule yabo, okwase kubangela ukuthi eyabo impahla ingasathengwa. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabanini zitolo Confederation of Retailers Association of Zimbabwe, umnumzana Danford Mtashu, ekhuluma leStudio 7 uthi lokhu kujabulisa kakhulu ikakhulu khathesi ikhefu lekhisimusi selisondele.
A very good it's primarily going to help the people of Zimbabwe.
Linyathelo elihle elizanceda abantu beZimbabwe kakhulu. Loba inyathelo leli lingasoze lincedise abalungisi bempahla bakuleli, kodwa okusikhatshana lihle kakhulu. Ungakhumbula ukuthi sikhangelane lekhefu lekhisimusi, besizakuchasisa kanjani ebantwini nxa besingafika kukhefu lekhisimusi kungela lutho ezitolo?
Umtashu uqhubeke ethi kuzamela abanini zitolo bedinge indlela ezijeneyo zokuthola imali yakwamanye amazwe ukuze benelise ukuthenga impahla, ngoba bebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe bengasoze benelise lutho. Kodwa ingcedi ezibona ngezenotho zithi lokhu kungabe kusitsho ukuthi abezitolo bazathengisa impahla abayabe bezithenge phandle kwelizwe ngemali yaphandle kakhulu ngerandi lakwe-South Africa kumbe ngedola leMelika ukuze benelise ukubuyela besiyathenga njalo. Umnumzana Andile Mafisa kamusi Harare yena ubona ngathi lokhu kuzaqhelisa umsebenzi womkambo wemali yensitha njengoba isidingo semali yamanye amazwe sizaqonga.
Inyathelo elihle sibili elizenza ukuthi ezitolo ungabi lokhu utshaywa ngomoya. Osomabhizimusi bethu benelizwe kuyathenga impahla phandle kwelizwe abazilethe ezitolo zalapha lathi sithole ukudla ezitolo. Kodwa esikubonayo ukuthi lokhu kuyabheda ngokuthi osomabhizimusi labo ukuthi bathole leyo mpahla phandle kwelizwe kufanele bathole i-foreign currency. And njalo i-foreign currency leyo bazayithola na? Kutsho ukuthi bazaqalisa ukutshela uZulu ukuthi athenge ngi-foreign currency.
Kodwa iningi labantu liveze injabulo ngenyathelo likahulumende leli. Emadolobheni izakhamuzi sezishona zime endwendweni zokuthenga ukudla ngesikhathi kumele zibe zisemsebenzini. Umnumzana Ntokozo Mabhena isakhamuzi seHarare uthi ukhangele ukuthi isimo sizabe ngcono ngemva kwalesi sinqumo sikahulumende.
Siyakwamukela kakhulu ukuthi i-government silifta iban leyo on ama-imported goods. Lokhu sikubanga kakhulu ngoba khathesi njengezakhamizi ezilabantwana ama-products ethu sabe sikwanisa ukuthi sithole okokudla, sithole okuyizinto esingakwenziyo local ngoba i-local market yethu iyehluleka.
Kodwa ayisiwo bodwa abamukelele isinqumo ngenjabulo ekakhulu abanini bamasekithali abalungisa impahla eZimbabwe asebehlaba omkhulu umkhosi njengoba sekusobala ukuthi sebezabhekana lodubo. Kodwa umtashi uthi akumelanga behlabe umkhosi namhlanje ngoba bazibopha ngowabo amaketane ngokuhluleka ukusebenzisa ithuba likahulumende.
They failed to supply, they failed to live up to the protection, they failed to.
Abalungisi bempahla sebehlulekile ukulungisa impahla eneleyo, sebehlulekile bona bodwa kungelani lokuthi bebevikelwe ekuncintisaneni lempahla ezivela kwamanye amazwe.
Abanye njalo ngabathi akuqondanga ukusola abalungisa impahla beZimbabwe njengoba labo beswela imali edingwa ngumuntu wonke elizweni besithi okumele asole nguhulumende onguye omele aphume lamacebo okulungisisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole uhulumende besithi uyaqhubeka ngomkhuba wokwephula amalungelo oluntu ngemva kokubotshwa lokumiswa emthethwandaba komunye owesilisa ohlala eCaribbean namuhla. Sethezwa icala lokweyisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Alexander Chizezere yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasishiyagalombili ubikwa wahlambaza umongameli Mnangagwa ngamazwi okuthi uya emacansini lomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Wetheswa njalo icala lokuthuka abasekeli bezanu-PF esithi bayizintsha. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela umsolwa athi uzaphindela njalo emthethwandaba ngeviki ezayo ethonisiswa phansi komthetho owawuvame ukusetshenziswa kakhulu ukuhlukuluza abantu nguhulumende kaMgabe oyi-Criminal Law Codification and Reform Act. Amagqwetha la athi bayabesanda abantu ababotshwa ngamacala okuchotoza uMnangagwa. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Into engadanisiyo njalo engamangalisiyo ngoba vele sibe sikwazi nje ukuthi uhulumende okhokhelwa nguMnangagwa lohulumende owayekhokhelwa nguRobert Mugabe kakuchiyananga, into one, into efanayo nje. So lokhu bakwethusi nje okuthi ilungelo labantwana baseZimbabwe liyancindezelwa ekufikeni okokuthi umuntu angakhuluma lokhu afuna ukukhuluma asuka akutshe ukuthiwa wethule umthetho ngokusola ukhokheli walapha eZimbabwe.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenzela ukubana amalungelo oluntu ahlonitshwe ngokugcweleyo elizweni?
Abantwana baseZimbabwe kuyamele balele ilungelo laba, kuyamele bazilele bodwa ngokulwela ukuthi uhulumende abayekele, uhulumende njalo abakhethekile ngoba benga ami lokho bemelele ukuthi uhulumeni kumele arisethe amalungelo kaZulu akunike kwaphumeleni ngela ngile kwaphambili. So kuyamile kubona ngokwabo yekele ukuzihlalela kodwa basukume kubalise ukwenzela ukuthi izifiso zabo zigcwaliseke kuleli lizwe laseZimbabwe.
Uba ngakulwisa ngayiphi indlela lokho ngokuya emakhotsi emthethwandaba ngokungena esitaladeni ngayiphi indlela?
Ukuya emakhotini njalo ngokusebenzisa ezinye indlela ezithiyeneyo ezimbalwa ezisetshenziswa ngabanye abantu kwamanye amazwe ukulela ilungile zabo. Ngoba ukuya esitaladeni kodwa ayisiyo ndlela nje eyokulwisa uhulumende njalo eyokulwisa ukuthi amalungelo kaZulu akhangele. Kodwa kulezinye izindlela eziningi ezithiyeneyo njalo nakuya kuma-social media platforms besebenzisa konke okuthiyeneyo. Ngoba ukuya esitaradeni sabona nje ukuthi ungangena esitaradeni uhulumende nje uhla avule amasotsha akhe abantu begcine sebebulawa. So kumele basebenzise ezinye indlela ezimbalwa ezivikela impilo yabo.
Nxa sikhangela indlela amapholisa ayehlukuluza abantu phansi kukahulumende kaMgabe, ungathi kuyaqhubeka yini kukulelo zinga ukuhlukuluzwa kwabantu manje?
Kuyafana lalokhu kwakukhona nje uMgabe esakhona, ngoba kathesi siyabona abanye abantu bebotshwa njalo labanye abantu abalela emalungelo kaZulu labo behlukumizwa nguhulumende lo okhona kathesi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu.
Yebo, 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 mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiphuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abamabhizimusi amancane sebedinga indlela zokuzithuthukisa ngesikhathi umumo wezenotho uqhubeka usonakala le mali isilela ngamandla emabhanga. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Lokhu kuphuphe embukisweni wamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi owenzelwe eHarare ongenwe ngabavela ezigabeni zonke zelizwe. Umnumzana Kenan Mpofu ovela eNkayi ngezansi elemandabeleni uthi babone kufanele ukuthi bamanyane njengamakopa esiqintini ezifana lesizibomo lesixokwe, bebe sebehambisa abakulungisayo eNkayi Craft Center njengendlela yokuthola abathengi. Ethu selungisa njalo lokudingakala lakumabhizimusi emahofisini.
Yayalungisa lamalo lokho ngama office tray kanje le ngama picnic la ingcebethu le pushing tray le tray imganu isitulo ngibiyela kuyikhona lokho kanje, but siyalungisa onke amajogwe, impini yamahloka, yamaphini okupheka nje, siyabaza konke lokuyana.
Unkosazana Lusiyazwe Bambile uthi njengabesifazana babona ukuba kungaba lethuba kundaba zokuceca, babambana bebathathu ngomnyaka ka-2015 ukuthi belungise amacici.
Silungisa ama-ring, nama-necklace, nama-bracelets. Siyabe silungisa lokhu okufayo konke, kumbe ama-wedding ring, konke lama-earrings. Sibeza siwu-3. Silungisela ebiografia kumastop number 12. Vele savele ukuyenza lokhu u-2015, siya lapha ku-2018. Kuyasithiyaopha phela.
Ekudingeni indlela yokuthengelwa babukisa embukisweni enje, njalo bagcine bevula isitolo se-Silver Box emzini we-Belgravia eHarare. Unkosikazi Viola omela inhlanganiso yeBinga Craft Center uthi balamalunga enza imisebenzi yezandla egoqela eyokweluka.
2007 ngama awards angu 25 in Binga.
Yeah.
So sisebenza nabafazi abangu 2000. Sinama clubs all over Binga. Yika abantu ba abantu abahambisa abantwana esikolo ngenxa yokuluka. Bayagcina imuli zabo, bayenza konke konke. Abanye sebaphumelela. Abanye bakuma university abasebenza umsebenzi omuhle ngenxa yokuluka khona lokho.
Uthi abesilisa bona abaphatheke emsebenzini yokugoda inhlanzi, kodwa abasakhulayo labo sebengena kule imisebenzi belandela lapho okudlula khona onina laboyise. Umpofu uthi inkinga yikuthola abathengi, ethi kodwa kwezinye izikhathi bayathengelwa okubenza benelise ukunakekela imuli zabo.
Abantwana siyabafundisa ngakho indlala, kuyaseva endlaleni, ngathi nje zonke into impilo nje emakhaya kuyasiphathisa sibili. Yengasithole kuhle kweli umnyaka olomuhlo lemali labo abakhulayo, ngoba abantwana kade sivela abalamsebenzi siyabatraina ukuthi labo bakwanise ukuthi bathole izimali zokubaphila.
Esigabeni semandebeleni abantu bavame ukugcila emsebenzini efana lokubaza, lokuthunga ongcebethu, izitsha, amacansi lokunye. Isiqinti sebhinga sona sijume ngengcebethu zebhinga baskets. Ugatsha lwezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi luxoxa imbukiso minyaka yonke etshengisa imisebenzi yabamabhizimusi anje elizweni lonke, njalo kulokubambisana labenhlanganiso ezizimeleyo kweminye imisebenzi lenhlelo zentuthuko. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Uhlelo lwe Livestock Diaspora Forum namhlanje sikhangela inyathelo eselithethwe ngohulumende elovumela abantu ukuthenga impahla esilelayo eZimbabwe kwamanye amazwe. Tumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezimeleyo e-Government Accountability Office eyakwele Melika ithi umthetho kahulumende okwehlukanisa imuli emngceleni walelo lizwe lele-Mexico wafica ezinye ingatsha zikahulumende zingalungelanga ukusebenza kwawo, okwacina kubangela inhlupho eziningi kwezinye ingatsha ezinjengolwe Homeland Security, olwe Health and Human Services lezinye. Abenkundla yokuxhumana eFacebook bathi sebelemitshina elakho ukukhipha enkundleni yabo imifanekiso yabantwana abanqono engabe isetshenziswa yilabo abadinga ukudlengula abantwana. Bathi sebekhiphe imifanekiso yabantwana abanqono efika phose izigidi eziyisishiyagalolunye kunyanga ezintathu ezendluleyo. Abantu bakobulawayo bamanyene la banye emhlabeni jikelele emkhankasweni wemfundiso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yevele ngalinyanga e-breast cancer. Abebandla lezaphu baqoqe umkhosi obulabo mama abambalwa abaphepha kulomkhuhlane ngenjongo yokukhuthaza ukuhlolwa lokwelatshwa kwawo kusasemasinyane. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho we-Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka-22 Mfumfu kusiyafika umhla ka-26. sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama lango-half past 6 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM 4930-6040-15460 laku 1885 kHz kushortwave.
Siyeke ku-Anastasia Ndlovu esethulele udaba lomkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer.
Abebandla lezaphu bathi baqoqela umkhosi ngokunanzelela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane bekhuthaza uhulumende ukuba athathe amanyathela. Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzaphu owasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele eminyakeni engamachumi amabili lanhlanu edluleyo uthi kuqakathekile ukuhlolwa lokwelatshwa lumkhuhlane kusasemasinya. Ethi injongo yokuphatheka kwabo emkhankasweni walonyaka yikukhuthaza ukwelatshwa kwalo umkhuhlane kungelambadalo ilizwe lonke.
Umhlangano lo owezaphu ubu injongo yayo ibikufundisa abantu ngemkhuhlane wekhensa ikakhulu umkhuhlane wekhensa yabo yevele ngoba inyanga le njengoba sisazi inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yevele yabomama.
Udokotela Mkandla uthi useleminyaka edlula amachumi amabili lanhlanu wasila kulo umkhuhlane.
Mina ngafunda esibhedlela sempilo kodwa into ye-cancer, i-breast cancer ingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngama-cancer atshiyeneyo, nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Phophi Chikonye oseleminyaka emihlanu wasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uthi udubo ukuthi abezempilakahle labo abasenathando lezigulane.
Udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhu okungaphezu kokwethusa wantshela wathi yena yena semphuze kakhulu so fanti nje andatha angiyenzi i-operation angikhiphe ibele angaqeda mfake ku-chemotherapy ngingaqeda ku-chemotherapy sengizalinda ngoba kule list eseharare labantu abaningi nengakhulu engxenye by the time mine yami 10 ifika ngiyabe zivele sengifike kudala wathi nxa ngingaphiki okweminyaka engu-5 ngiyabekile nhlanhla okuyinto eyangethusa kakhulu so kulokuthi ngibuyele ngiye kuyaye ngilapha ngisabuyela ngakuye abantwana abangithatha bangise-South Africa.
Ethi eZimbabwe kuyadula ukwelatshwa nxa kuqathaniswa lakwele-South Africa.
Ngingathi ibhili yami yayisifike kuma-27,000 khona ngale-South Africa but abangihlukumezi bathi uzakuzikhiphela so bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi-R1,000 kwesinye isikhathi ngifake 500 kwesinye isikhathi ngifake 700 kwesinye isikhathi ngilokhu ngisenza nje njalo njalo.
Unkosikazi Molly Richardson oleminyaka eyisikhombisa laye owaphepha kulo umkhuhlane uthi kuyadula ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane ngakho-ke ucela uhulumende ukuba atholise abantu imithi kunje eHarare kule Cancer Association enceda abagulayo kodwa kulo umhlubulo welizwe ayikho.
Sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho. Le mithi esiyisebenzisayo iyadura ayichiphanga okwakhathesi sokuwethi ngoba si-equalile from lapho ekadiveli khona and sebefuna i-forex esingelayo besicela ukuthi singasali kwabanye bethu sasibone abanye khona le eHarare bencediswa i-Cancer Association thina asincediswa asilalutho esilitholayo kuba nzima kakhulu abanye abantu bahle bafela ezindlini bengahambi ukuyadinga uncedo ngokwesaba izimali eziyabe zifuneka njengoba umzila udokotela esitshethi ngiyadura awufuni kulimfihlela.
Umnumzana Titus Chikonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane
lo nzimanyana Into funakala kuphela ikuthi kona abantu babambane. Nga usuke wafikela ngoludaba olunje. Umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu. Ungazani umkhuhlane o expensive, very expensive. Yeah, awuyadla. Yadla sibili. Ngoba kona njengoba kunje sichicha eSouth Africa almost every ngathi after a month or so, after a few months we are back to South Africa.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqhakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abanengi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalumkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungenambadalo ezibhedlela zakobulawayo eUBH Lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Singene kwezemidlalo sikhangele impumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League edlalelwe endaweni esitshiyeneyo zelizwe elamhlanje. Kubika uJoseph Njanji.
Liqhubekela phambili livula isikhala esikhulu phezu kwengalane yemiklomelo iqembu le-FC Platinum lona elinqobile Chicken Inn ye-2 kanye namhla enkundleni eMandava. Okuyimpumela elithiye selikhokhela lelo elihlezi endaweni yesibili elengeza iPlatinum Stars ngemiklomelo ye-9. Iqembu le-FC Platinum selilemiklomelo engamashumi ayisikhombisa lanye 71, kuthe elengeza iPlatinum Stars lona elibe ngutshikilobhanqa 2 kathulele Harare City emdlalweni oqhutshelwe esigodlweni iHarare lilemiklomelo engamashumi ayisithupha lambili 62. Kusele imidlalo emithathu ukuba isizini yalo nyaka ifike komlindi uyacina, njalo iqembu le-FC Platinum lingahle liphakamise inkezo nxa linganqoba emdlalweni walo olandelayo elizawudlala leqembu le-Japane Mine, njengoba lizabe selibuthelele imiklomelo engamashumi ayisikhombisa lani okulinani elingeke lifikiswe ngelenkezi loba linganqoba kuyo yonke imidlalo eliselelayo. Komunye umdlalo odlalwe namhla, iqembu leBulawayo Chiefs lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalonyaka ngokutshaya eliwenze iqembu leJapan Imine lona elivele sekusaziwa ukuba liyabe lidlala kwisigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uGasly Chibuka uthi ukunqoba kwabo namhla kungabaphathisa ngoba kwimidlalo yabo eseliyo bezadibana lamaqembu amakhulu kwele Zimbabwe.
We try in our own means to make this our own destiny.
Sizama ngamandla wonke ukuba kube sezandleni zethu ukusinda kwethu ekugunyulweni ngoba kungasihlupha ukukhangela ukuthi amanye amaqembu adlala njani. Njalo kwimidlalo emithathu esiselelayo sidlala leqembu le-Highlanders, ngezi Platinum kanye le-ZPC Kariba. Okungamaqembu aqine kakhulu. Yikho ke imiklomelo esiyithole namhla besivele siyidinga ngamehlo abomvu.
Iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala lele-Highlanders, elengezi Platinum kanye le-ZPC Kariba kwimidlalo emithathu eliselelayo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu le-KFC United linqotshwe nge-1-2 ngeleyata, kuthi iqembu le-Triangle litshayele Mutare City nge-1-0. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leRenters lizadlala leDynamos ngaseRufaro. Iqembu leBlack Rhinos lizancikilana leLenicruit ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leChapungu lizemukela eleHighlanders ngaseAscott. Kuthi iqembu leBulawayo City lizadlala leZPC Kariba ngaseBarber Fields. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Jahalezansi ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wamukele ngembono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende esokuvumela iloba ngubani ukuthenga impahla esilelayo elizweni kwamanye amazwe. Abamabhizimusi abancane baba lomhlangano lombukiso okudinga indlela zokuzithuthukisa. Mthwakazi omuhle kwanele okwalamhlanje, likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk. Matuka Nduna bafuphatile.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.